ukubuyiselwa kwemali efakelwa nguhulumende ukuze intengo yempuphu ibe nganeno lokuthembisa ukufakela imali kuntengo yokunye ukudla okuthiwa kuzenziwa ngumongameli Mnangagwa kuthiye abanye abathengi bejabula, kodwa ingcwethi kwezomnotho zisithi kule mbuzo eminengi. Ukufakela imali okwenziwe nguhulumende ukuze intengo yempahla ibe nganeno emazweni athiyeneyo akwandanga kusebenza kuhle, ikakhulu emazweni alenotho exegayo njengeZimbabwe. Usibalukhulu ogatsha lwabasakhulayo kubandla le-MDC, umnumzana Ostalos Siziba, uthi uhlelo lukahulumende lolu alusoze luphathise njengoba umnotho welizwe usebenzisa imali engenasisindo phandle kwelizwe.
IZimbabwe ngekwezomkhono iclassifya ukuthi isiyi-commodity economy, okunja okuyutho ukuthi thina si-importa almost yonke into edliwayo kuleli lizwe, njalo si-importa izinto ezinjengama-toothpick, izinto ezinjengama-globe. Asiselayo-ke i-capacity yokuproducer. So inkinga ekhona ukubana nxa sisebenzisa-ke i-Zimbabwean dollar elingasebenziyo nxa ungacross ama-border, uyenza ukubana intengo yezinto phandle ibe ngephezulu. Uhulumende ukusubsidize izinto ezinjengomumbu ukuthi impuphu ichiphe kuzasipha inkinga yokubana isikwereti abathina i-domestic debt iyabikhula. Yikho esikubona ezinye ukuswelakala kwamagedi ngenxa yokuthi lapho athengwa khona athenga-ke ngama-US dollar noma ngamarandi. Thina lapha kwele Zimbabwe siwathengisa ngamabhondi. So abezesa ama-service provider bonke baba lenkinga-ke yokubana-ke bazathenga njani phandle kwelizwe njengoba uhulumende esithi bethengise ngamabhondi.
Kodwa ilunga ledale le-Central Committee eyebandla le-ZANU PF umnumzana Joseph Chuma uthi okwenziwa nguhulumende kuyancomeka, njalo asiko kuthenga amavoti njengalokhu okucatshangelwa ngabanye.
Lokona kumele sikushayele ihlombe sibili, singawukhangele nganto yokuthenga amavoti ngoba akula election ekhona kwakhathesi. I-election elandelayo izaba khona ngo-2023, kodwa kungakafiki ku-2023 uhulumende akusamelanga phela agoqe izandla ayekele abantu betholakala ukuklub. Kumele abonakale ezama ukuncedisa lalapha akwanisa khona ukuthi izinto zibe ngani ziba nganeno for umuntu esingamuthi i-ordinary person in the street.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi lanxa lolu kuluhlelo oluzekethisa ubunzima obukhona elizweni, indlela okwenziwa ngayo akusoze kusebenze.
Kungaba yinto enhle sibili ukuthi ama-subsidy asebuyiselwe, kodwa mina ngaba lembizo embili okumele umphathi ntambo asiphendule ukuthi sibone ukuthi kuzasebenza yini. Ewakhipha ama-subsidies lawa umphathi ntambo ebethe ngala mali eyokuthi aqhubeke ama-subsidies. So siyafuna ukuba kwazi ukuthi azabhadalwa njani, ngoba uhulumende nguye okumele abhadale i-difference leyo. Uzayithola ngaphi imali? Kungaba ukungezelelwa kwama-taxes na okuzayenza ukuthi umphathi ntambo akwanise ukuthi abhadale ama-subsidies lawa? Umbuzo wesibili ukuthi umphathi ntambo bethe njalo kule ndaba zenkohlakalo ezenzakalayo nxa ukhangela ukuthi ama-subsidy akhona ahanjiswa kanjani? So le plan yini, kumbe so le hlelo yini olokuthi kungabe le nkohlakalo le imali ingalahleki, njengoba sikwazi ukuthi silodubo le-corruption lapha eZimbabwe?
Lanxa sokwedlule phose amaviki amabili umongameli Mnangagwa wathembisa ukufakela imali kuntengo yokunye okuyisikhombisa ukudla, lokhu kusathengwa ngentengo endala.